sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwenza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhla ka 13 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
besinanzelele ukuthi ezisukwini ezedlulileyo lemavikini njezileyo abantu abaningi sebesehlelwa yingozi bezingathi yizingozi ingozi lezi zibangelwa yokuthi zikhona izigebeni ezingabe zihlasela abantu ezindlini zazo ebusuku.
Amapholisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu elizweni ngenxa yesizathu ezichiyeneyo ezigoqela ubugebengu.
Asila ndlandla ukuthi sijabule ukuthi uRobson unikezwe ibay. Sibuhlungu ngokuthere asomuntu ongaba lecala ngaphandle nxa uhulumende ekwenza kusiba licala ukulwela iholo elisuthisayo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-ATUS uRobson Chere ukhululwe ngomthethwandaba ngemali yesibambiso i-bail. Intengo yamafutha ezimota yehle kancane namuhla kodwa ingcwethi zithi lokhu akusoze kubangele ukwehla kwentengo yezinto ezitolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu elizweni ngenxa yezizathu ezichiyeneyo ezigoqela ubugebengu. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Ponyathi uthi abantu kumele badlalisane kuhle njalo badinge umlamlankunzi alubana bethe baxabana kumbe bangaboni ngasolinye. Esipha umzekeliso namuhla, uNyathi uthe baphakathi kokuphenya udaba lokubulawa kowesilisa weTshongogwe eJotsholo, uMnumzana Kelvin Ndlovu obikwa etshaywe ngumne wabo ngensimbi yengolofana wafa. EBaitbridge lakho amapholisa athi aphenya udaba lokubulawa kukaNtuweleni Mbedzi onakanelwa ukuthi utshaywe ngumntwanakhe ogula umkhuhlane wengqondo. Kobulawayo amapholisa athi aphenya udaba lokubulawa kukaYakani Mpofu otholakale egwaziwe njalo amathumbu ephandle eluveve. Ukubala izehlakalo lezi kuthanda. Sixoxele ohlaziya ezenhlalakahle kaZulu njalo engowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Into ekhulunywa ngamapholisi liqiniso kakhulu ngenxa yokuthi sesinanzelele ukuthi ezisukwini ezedlulileyo lemavikini njezileyo abantu abaningi sebesehlelwa yingozi bezingathi yizingozi ingozi lezi zibangelwa yokuthi zikhona izigebeni ezingabe zihlasela abantu ezindlini zazo ebusuku babavulele babalimaze. Sike saba le case enjengale egoqela le bekhona ku-ward 14 lapha koBulawayo esithi khona kuselobhengul kube sokusuka abantu ababulalana ngoba beyimuli mhlawumbe kuyindoda lomfazi bebangalokho abakubangayo kodwa-ke behluleke ukuthi bachazulelo daba bagcine belimazene abanye bagcine bebulaleni. So ngezinye zezingozi ezikhona njalo zibe khona ingozi zokuthi abantu mhlawumbe bebegwedise bonke emabhawa lapha sike saba lekhesi ephumula od lapha ujaha okade nata lentombi yakhe baxabana khonaphana bagcina bebulana. So kuvamile-ke khona ukuthi abantu babegwedisele bendawonye mbebanye bazikhove amakhasi bebenzani bagcine beqabene babulalane. So ngezinye-ke izingozi ezikhona zona eziyo amapholisa akhuluma ngazo.
Udaba lokufuthelana elizweni okungaba kubangelwa yikuchabalala komnotho ubona kulesandla yini kuzehlakalo zokubulalana lezi idube lanxa nje abantu bengasoze bavulalane kuthiwa babangimali babangisinkwa babangalokhea
isimo somnotho elizwe besingathi isimo somkhonomi yiyona isona singumfukula wakho konke konke esikhuluma ngakho ukuthi abantu bayalimazana abantu ngaphakathi bazondile bazondiswa kuyini bazondiswa isimo somkhonomi ngenxa yani ezimulini abantu kabala ezimulini abantu abalamali ezimulini abantu kabenelisi ukuthi benze lokho abakufisayo khonokana kwenza ukuthi umuntu agcwalelane ngaphakathi abese siyakhipha ubuhlungu bakhe ngezindlela ezidiyadeneyo omunye vele uzasuka endlini ezondile abese fika ekhulumisana kubi lomunye umuntu lapho abacopha khona mbe laba abakhwethisa khona abese khiphe lulakalwakhelo luyalo lokuthi umkhonomi kawumphathanga kuhle aqinele ukhiphele emuntwini emtshaye emlimaze embulali kwezosiba khona futhi ukuthi abantu ngenxa yesimo somkhonomi kabasebenzi abaningi so abaningi bagcina begqekeza ezindlini zabantu bagcine bengena ezindlini zabantu bangafika ukuthi mhlawumbe uzama ukuthi umisane labo mbe kawulamali abayidinga babesebekubulala ufica ukuthi lezi mulini khonaphana umuntu lomkakhe bagqabana nje nokuthi ukuthi bona bavele baleqhubu kodwa iqhubu labe lisukela esimeni somnotho welizwe kodwa umuntu abese khiphele ubuhlungu bakhe komunye wakhe abahlala bonke ngokumlimaza ngokumbulala so basically i-trigger mbe lokho esingathi khona yikho ukumsusa isimo somnotho welizwe yikho nje abantu behlukuluzana kangaka.
Umnumzana Thembelani Dube uhlaziya ezenhlala kahle kaZulu njalo ngohlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Kolunye njalo udaba amapholisa athi abophe umtshayeli webhasi labo kondakitha abathathu abafunyanwe bethwele imbanje ezilesilinganiso se-50 kg. Amapolisa athi abasolwa laba nguWanda Ndlovu onguye umtshayeli uJenet Dimigu uPaswell Giza kanye loBrighton Mangwiro abasolwa babotshelwe eKaloma. Unobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS umnumzana Robson Chere ukhululwe ngumthethwandaba we-High Court namuhla ngemva kokumhlawulisa imali yesibambiso i-bail engena kunkulungwane ezingamachumi ayisithupha zamadola eZimbabwe i-$60,000. Umahluli unqume ukuthi phezu kokuhlawula imali kumele uChere ayechiya i-passport yakhe kwabomthetho. UChere wetheswa icala lokubulala umngane wakhe uRoy Isa ngomnyaka ka-2016. Okulicala eletheswa njalo umkhokheli we-ATUS umnumzana Obedi Masaraure. Sixoxele sikhulumeli se-ATUS umnumzana Themba kuye moyo.
Thina njenge-ATUS asila ndlandla wokuthi sijabule ukuthi uRobson unikezwe ibheyili. Sibuhlungu ngokuchere asomuntu ongaba lecala ngaphandle nxa uhulumende ekwenza kusiba licala ukulwela iholo elisuthisayo phecelezi ngesilungu bathi i-living wage. Asazi nxa kulicala ukuba umuntu athi ilungelo lomntwana elokufunda kalikhokhelwe nguhulumende. Kodwa ke njengoba ephumile uRobson Chere lamhla siyamamukela njenge-ATUS simtshele ukuthi indima lapha ayichiye khona isiphambili la ikafika hlabe njengendoda size siyethola i-$540 esasiyihola ngo-October 2018 size siyethola ama-labor rights esefakwe ku-constitution. Kuyasethusa ukuthi nxa sikhuluma ngokuthi sifuna ukutshela uhulumende ukuthi asinike imali yena aqalise ukusibopha. Asikwazi ukuthi wathatha ngapha amandla wona la anjalo ngoba i-constitution u-1665 uyasivumela ukuthi nxa uhulumende singazwisisani ngeholo kumbe sehluleke ukukhuluma lathi sihlale asibone ukuthi abantu laba kabasafundisi abesesukuma kanti hayi madoda ukuze libuyele liyefundisa uyani sikhulumeni ngeholo kodwa yena usuka sibophe. Siyamamukela uRobson Chere indima ndoda isahlabile asihlabe.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iA2s. Izitolo ezinengi ezithengisa ukudla lempahla etshiyeneyo kobulawayo zithi zingagcina zivala ngoba abantu sebekhetha ukuthenga esitaladeni lapho okulentengo ephansi. Esitaladeni abanengi bathengisa ngemali yaphandle kwelizwe kuthi abezitolo ezinkulu bathi babanjwa ngamandla okuthengisa ngedola leZimbabwe. Lona elilesisindo esigukudeka mihla lemihla. Kubika uEzra Chisasbanda.
Ezitaladeni phose zonke zakubulayo abantu sekuyubunyonyo bethengisa ukudla kufana lechukela impuphu amafutha la yonke impahla edingakalayo empilweni yansuku zonke. Iningi labathengisa lithenga khona ngoba lithi kuyathengeka kule mavenkilini amakhulu. Umnumzana Chaka Moyo ohlalela ukuthi le court park obulawayo uyafakaza.
Phandle sokungcono compared to ama-supermarket. Ama-supermarket seduro kunye kunzima ama-price angkhona vele hayi kusathengeki ngisho. So uyi-RTGS ona le bechenza nge Black market rate futhi la nxa ule card la ngikhona vele uzama ukuthenga kula nto vele ophuma la. So sesi opt ukuthi kungcono sizithengele phandle lapha imali kuzinini ama shop lokho kuphandle lokho kungcono kakhulu kuyathengeka.
Isinkwala so sithengiswa phandle. Umnumzana Max Bob uhlala emakhandeni uqeda ukuthengela imuli yakhe.
Hayi sibili kunzima kakhulu. Eh mina ngizobona umzekeliso ngesinkwa, abona isinkwa sesidura kabi ema shop. Khuluma ngokuthi singo dollar 5 rand e shop phandle siyidola. Ithukele i $2 5 rand. Apparently $2.
Kugcwala abantu abaningi bezothenga kugcine kungahambeka edolobheni lakobulawayo. Imigwaqo yonke sewufakwe ama-grocery athengiswayo. Umnumzana Sibusiso Sibanda uyakuthakazelela lokho.
I-grocery phandle ichiphile kulaphakathi. Lawe nxa uthenga even lama-rates angikhona kuyabe kuthiyela. Hayi phandle ku-right ngoba emashopu vela kuyenzi kuyadula. Even lama-rent azangikhona adula. Even lezinto zangkhona ziyadula, konke kuyadula, so sesibomba ukuthi phandle mbona ikho lapho kungcono khona. Ungaswelani, uthola konke, mpuphu, chukela, amahlamvu, akhona lezi gosi esithenga phandle.
Unkosazana Kero Nkomo uyasebenza kodwa uhola imali yakhe ngemali yeZimbabwe ama-RTGS. Uthi kabasoli abathengisa phandle.
Because phandle izinto zichipa and phandle akula ma-queues. Abantu bahamba besiyawoda nge-RTGS anti. Ngoba abantu abaningi bakhola iRTGS. So abanye abaningi khonapha babebe na connection nabantu bona laba abakhola iRTGS. So ba prefer ukuthi anike umuntu lana ahambe aye swipe izinto ngamakhadi abantu. So that umuntu lana abuye azothengisa maybe ne price ephansi maybe less than 20 cents or 40 cents or 30 cents. So that bathole i-US dollar.
Abamabhizinisi amakhulu wathengisa ukudla bayakhala kukanti abanye babo bathi bazagcina bevala ngoba akusela bathengi. Ukwazana Mildred Singo ngumanager we-OK supermarket kobulawayo.
Into esikhona kulezi nsuku ukuthi i-business is very low. Abantu these days sebele system yokuthenga ngelokhu ze ngeswipe besiyathengisa phandle kusenzela ukuthi bathole ama-US dollar lama-rands. So it's now affecting us. As the community factor, business these days is very low. Iqiniso ikhona ukuthi isimo singaqhubeka kunje abantu besiyadensa phandle ama-business amaningi azavalwa ngoba njengakathesi so business is very low. Otherwise abantu abaningi bazalahlekelwa imisebenzi labantu abasoze bekwanza ukuthi baqhubeke the daily standard because these days business is actually very low. Jude the system ukuthi abantu badensa phandle befuna ama-rand lamadola.
Ukugugudeka komnotho kuya phambili kweZimbabwe. Abamabhizimisi sebezenzela umathanda bekhweza intengo yokudla mahlayana osokwenzeka uhulumende wakhipha umbiko wokuthi uzajezisa abenza njalo. Umphathintambo wazamabhizimisi lokuthengiselana usekayinzenza izolo utshela phephandaba le-chronicly ukuthi abamabhizimisi okuthenga lokuthengisa kumele bahlangane bakhulumisane ukuze intengo yezinto yehle. Ngimele Studio 7 kobulawayo ikhamera mwenza Jesus Banda.
Intengo yamafutha ezimota yehle kancane namuhla kodwa ingcwethi zithi lokhu akusoze kubangele ukwehla kwentengo yezinto ezitolo. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwazise ukuthi ilitha yephethulo yehle ngesenti lemelika elilodwa isuka ku-$1.77 iyaya ku-$1.76. Idizili yona yehle ngamasensi amabili isuka ku-$1.88 isiya ku-$1.86. Kodwa ingcweti kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi sincane kakhulu isilinganiso sokwehla kwamafutha njalo uthi lokhu akusoze kuphathise uZulu othwele nzima ngokudula kwezinto.
Lokho mfowethu yokudlala ngabantu ukuthatha abantu njengezithombe. Izera umthetho wayo ivele ivame ukukhweza intengo yamafutha every 2 weeks. Lokho abakwenzileyo lokho nje ukuzama ukuvala abantu amehlo, awusoze kutshengisele nje ukuthi kule different akula mehluko. Ngaye nje bayekele khona, nxa kuthiwa khona into iyehla, into iyehla nge-5 cents kumbe nge-10 cents, hayi khona isenti elodwa, akusoze kuyiguquke liguqule lutho nje entengweni impahla esemavinkilini.
Ungathini kahle kahle ngokwenzakalayo kwezinye inhlangothi ikakhulu nxa sikhangela ezitolo lapho osokuthengiswa khona ezinye impahla ngedola lemelika kuphela?
Phela yikho esakutsho ukuthi uhulumende wethu wenza umthetho yakhona ngathi umthetho yana yabusabhuka abasekhaya. Uhulumende ufanele athathe inyathelo lokuthi kusetshenziswa imali yeZimbabwe kuphela na kumbe kusetshenziswa engaphandle kwelizwe. Yikho izama amazwe wonke. Nxa kungathiwa khona kusetshenziswa imali yekhaya, imali yangaphandle iyabe singasasebenzi yesitolo, iyabe sigcinwa nje emabhenki, umuntu eyiguqula nje intshisa nxa efuna ukuthi athenge impahla ezingaphandle kwelizwe ngama-letter of credit. So lokho abakwenzayo lokuthi ngapha banyathele enhlabathini, ngapha banyathele emanzini, akuncedi lutho. Yikho kwenza ukuthi imali eqinileyo i-US dollar ikhoche iphumise imali engagcinanga amabhonda ngapha. Lokhu ekuphambanisa yena.
Ubona sifika kubanga lokuthi uhulumende usevuma yini ukuthi idola leZimbabwe lifakwe eceleni kusebenzele emelika kuphela le mali yakwamanye amazwe njengalokho bekusenzakala ngo-2009?
Angiboni ukuthi ihlandla lakhona lizafiwa lelo ngoba ngenxa yokuthi nxa uhulumende engazavume ukuthi kusetshenziswe idola le-Amerika kuphela, izisebenzi zakhe zonke ezingu-500,000 amasosha, amapolisa, abemajele, lamatitsha, lamanesi, lamadokotela baza kuba lethuba lemvumo yokuthi bahole ngamadola ngaphandle. Okwesibili ukuthi uhulumende wethu ukhangelani lokhetho lomnyaka ozayo. Ama-services akhe, iy'mpahla zakhe, ukuthenga ama-vota kana ukhetho akwenzayo ngabantu, uyabe funa ukusebenzisa imali ayidindayo iprinting yalapha. Nxa kuzawuba le nguquko izakuba khona nxa ukhetho sele dlulele olomnyaka ezayo. Okwakhathesi mfowethu, angiboni ukuthi uMthuli Ncube lo John Mangudla lo emasomnangagwa bengavuma ukuthi ibond not the RTS ikhishwe emzini.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho. Ezinye ingcwethi zithi ukuze kwenqatshelwe ukukhwela mahlayana kwentengo, uhulumende kumele amise ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusebenze elemelika kuphela lenye imali yakwamanye amazwe. Kodwa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi lokho akusoze kwenziwe ngoba kuyikubulala umnotho. Ku Live Talk Diaspora Forum namuhla sixoxa ngodaba lokuphelelwa isikhathi kwama special permits asetshenziswa ngezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden wele Melika ufike namhlanje kwele Israel, uhambo lwakhe lokwethekelela lelo lizwe wensuku ezintathu. ukhangelelwe ukukhulumisana leziphathamandla zelolo lizwe kanye lezakomakhelwane elePalestine phezu kokufuthelana okukhona phakathi kwamazwe amabili kubangwa isigaba seWest Bank. Izihlobo zabeMelika abavalelwa nguhulumende weSaudi Arabia zimelele ngamehlo abomvu ukwethekelela kukaBiden kulelo lizwe lapho akhangelelwe ukukwenza ngemva kokugqiba uhambo lakhe lokwele Israel. Kodwa incwadi ezicubungula izombusazo zithi zilokuthandabuza ukubana inkulumo zikaBiden leziphathamandla zakwele-Saudi Arabia ziza kuqela ezokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngoba abakahulumende weSaudi Arabia bethule zwi ngalolu daba. Umongameli Frank Walter Steinmeier wakwele-German wethekelele indawo elenkamba zebutho lakwele-Melika esemangweni owe-Grafton War etshengisa usekelo lwakhe kwabebutho lomanyano owe-NATO ngesikhathi ele-Russia liqhubeka lihlasela ele-Ukraine. Uhulumende wele-Ivory Coast ukhuthaza ele-Mali ukubana likhulule amasotsha alo angamashumi phose amahlanu 49 avalelwe esehla indizamtshina esilindweni salelo lizwe ese-Bamako Airport esetheswa umlando wokusetshenziswa ukuyahlasela elinye ilizwe. Uhulumende wele-Mali ngakwelakhe icele uthi bavalele lawo masotsha ngoba ele-Ivory Coast lingazisanga nohambo lwala masotsha obusemthethweni. Umuthi wokuqala uthe walungiswa ukuvikela umkhuhlane woqhuqhulo we-malaria owe-mascaras uncunye kakhulu nyakenye ngamazwe omhlaba oguqela lehlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations ngoba ukhangelelwe ukunceda ikakhulu emazweni awezwekazi le-Afrika. Kodwa inkinga esibhekane labalungisa lomuthi bathi sebeswele abangabanikeza imali yokuncedisa uqhelisa umsebenzi wabo wokulungisa umuthi lo ngobuningi kanye nokuthunyelwa kwawo emazweni lapho ofuneka khona ikakhulu ezwekazi le-Afrika.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lomnumzana Sipho Ngulube ozama ukulungisa amaphepha okuhlala kwele South Africa kulandela ukumiswa kohlelo lwe-Special Zimbabwe Exemption Permits. Uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Sesisubmitile abanye bona abalutshwana lami ngomunye wabo asikwazi ukuthi next stage siyaba.
Singathi kuyini okusubmitileyo wena njalo udinga ivisa enjani?
Ivisa mina ngiyabe ngiyizama i-general work permit yona leyo ekhona ngoba la amanye kamqualify. So ma uzangena kuleyo kumele kube incwadi evela ku-Labour Department. So angeke ngiyithole ngoba ama-qualifications angilawo angenze njalo. So kule system yokuweva yesizama ukuqala siyilandele. Ngabe si-accepta yikho singona siya-apply khona ama-permit yakho.
Akutshela abantu ukuthi wena vele nxa usithi general work permit ngenjani naleyo njalo kumele u-apply njani?
I-general work permit yiyona le babadube eyokusebenza ongalawa skill. So i-general work permit vele inzima ukuthi pho uvele uyithole nje. So yiye funa ama-special ufuneka uzuhambe through ama-waiver. Ama-waiver ukuthi uhulumende uhambe uhulumende ucele ukuthi mina ngicela ukuthi njengoba ngezizathu ezithize ukuthi kudala ngihlala lapha ngicela lami ukuthi ngivunyele ukusebenza njengabantu balapha. Yikho esikuzamuleyo ku-waiver. Otherwise ukuthi sivele siyithole kunzima.
Singathi uzifakele wena i-application yakho kumbe uncediswe ligqwetha.
Hayi angincetswa ligqwetha siyifakele ngoba uhulumende noba uhulumende walapha loba esala esenze nje kodwa wasithumela phela i-information. Ukhona indlela elandelwa uyalandela indlela yakhona ayikho nzima esingakwaziyo ukuthi i-outcome izakuthi. But bona bayas-encourage ukuthi siyingene kuleyo ndlela. So waso magqwetha uyahamba uhambe ku-system ku-website ye-VFS ifuna into eziningi njalo ingane iyahamba ahamba ingane iya-breaker. So ngenza lokho uqeda lapho uyabhatala i-1550 suti i-date appointment uhambe uyesubmitha nxa sukwenze konke.
Uqeda lapho baza ku-interviewa kumbe bayakwenzela?
Hayi abaku-interviewa wena uyahambisa zonke izinto amaphepha abawacelile wonke ungahambisa wonke nxa ephelele. Kusho ukuthi bona nxa besenza khona ngale njengoba uminister esithi ukuthi kule komiti ayikhethileyo kusho ukuthi bazabe bekhayela each pepha lona lalosubmithele.
Singathi uhulumende weZimbabwe-ke ungena ngaphi khonapho uyalinceda yini? Sizwe ungazani ukuthi uyazama ukuthi alincede.
Aya sikamuzwa babuthi basikaze simuzwe vele uhulumende weZimbabwe angikholwa angikaze angazi mina kodwa angikaze simuzwe asikaze simuzwe
so singathi ke nxa kungahamba kuhle uzahlala khonapho kule South Africa kungele ukuhamba kuhle uzakwenza njani kulo
anxa kwehlule kuthi nxa kwehlule somele sibuyele ekhaya basiyabe sesingalayo ioption lapha ngithi sincengile kusemzini yabantu ngazi ukuthi uzahlala emzini wathi uhlezi ongekho emthethweni ngoba usungabotshwa lokubotshwa usufaka irekhodi lento zakho ziyabe zihamba kuhle usuzifaka amarekhodi amanye labantwana labantwana silabantwana thina uyakungasakwazi ukuthi kuzakwenzakala
so singathi kungahamba kubi sibe labantwana abazathola zima
abantwana besikolo ukuthi asikwazi abantwana besikolo phela balayo ukuthi nxa befunda sizakwenza ama-study permit but ukuthi bazasala labo bani bestuda lapho asikwazi kumbe labo bazaba accept asikwazi ukuthi kuzahamba njani futhi ukuthi abantwana abaye bazasala nxa sokuyi-option bazasala bengala bazali kumbe sahamba labo bayeqala ekhaya
kodwa ubona ngazani uhulumende weZimbabwe nganceda njani khonapha nkulu
hayi babadiwe owakithi angikwazi ukuthi singathi anceda njani kunzima wathi vele sisenga khonapha emapasipotini kungcono nje kulezisu ngoba ngithi amapasipoti sebesita sethathwa ngoba lo abantu abaningi first application bavele bafailishwa ukuthi babe ngala mapasipoti bawafuna amapasipoti kodwa bengawa-afoni njalo bengatholi ukuthi bathole ama-resource ukuthi bawathole masinyane manje asikwazi njengoba kubona abalengane abantu abasekhaya bathi sokungani kulula mbijana anxa yikho esingakubonga kwa ukuthi abantu sebekwanisa ukuthi bathole amapasipoti ngokuphansi but okwedlula lapha angiboni ukuthi kuyini uhulumente abaeza ngoba nguye uhulumende owenza abantu babaleke babuye ngapho
ye siyakuzwa kakhulu ngulube so ke phosela ukugcina kunapho utshela abanye ukuthi kumele benzeni pho nxa befisa labo ukuthi balungise amaphepha
hayi akukho engakutsho ukuthi babadiwe okuningi uminista ngibona uhlale esemarediweni kulezi suku ama-interviews lo bengacaci kodwa uyatsho abantu abanama-options abanezihlobo bayakhona uku-aplaya ba-aplaye ngezihlobo maningi amanye ama-visa options akhona xa unesihlobo nxa usebenza nxa utshadile nxa ulomntwana ozele lo mntwana walapha ubecacisela ayizolo ntambam bephuma ngakho but siyakwazi ukuthi abaningi abakhwalify but kungcono ukuzama kulokuthi kuvele ukhalale lawa amaweva wona lala siyazama siwe nxa kuthi udliwe i-1500 is worth trying kufanele sizame sikwazi ukuthi abantu banjani kodwa kumele sizame ngiyabona izolo bekuthiwa abantu balutshwana kakhulu aba-aplaya angazi ukuthi abantu sebekhalele kodwa kungcono ukuthi uzame phela wehlile kuzamile
ye singathi uweva le ngenjani
hayi weva iweva phela zi-different babudube uyaweva different but iweva is an option ukuthi ubypass izinto zonke lezi ezikhona ikakhulu yona lincwadi yelebha phela kufuna incwadi yelebha njengama-special skills bayahamba elebha bayi-approva baphiwe incwadi yeukuthi baqualifya kumbe ikhampani ba-aplayele elebha babanika incwadi yona leyana so mangalayo incwadi leyana vele ukuthi uthole i-work permit kumbe loba i-general permit ungeke uyithole so iweva indlela yokubypassa one of those things lapho khona kwama-fingerprints esikwenza i-police clearance uyakubalekela into ezinjalo
umnumzana Sipho Ngulube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu elizweni ngenxa yezizathu ezithiyeneyo ezigoqela ubugebengu. Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUS uRobson Chere ukhululwe inkantolo ngemali yesibambiso i-bail. Intengo yamafutha ezimota yehle kancane namuhla kodwa ingcwethi zithi lokhu akusoze kubangele ukwehla kwentengo yezinto ezitolo. Kwanele Mthwakazi likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.